Elizweni lakithi eZimbabwe lapha sokunohlupho lwemali, amabhenki kukhanya asele mali ke engeneliyo ukuthi banike abantu, yikho-ke sebeze bafaka lo mthetho wokuthi umuntu angawithdraw imali edlula i-$500. Kukhanya sekuyinto ende kakhulu esikhona okuthi abantu sebethule nzima nxa kulezi mali ezithile kumele bezibhadala kwezinye indawo ngoba sebenika i-$500 ngelanga i-maximum.
Khona kungakafaki umgoqo nalowo bekutholakala malini ngelanga?
Hayi, ngelanga umuntu ebethatha njeyane lethi ukuthi ayithathe ngaphandle nxa isiningi kakhulu ngama-1000 besekumele abhuphele ebhenki yakhe, kodwa-ke hhayi sibithatheka sikule mali bengahluphi, sithatha over ama-1500 bekungakhathali, kodwa-ke kathesi hhayi sekufunakala ukuthi umuntu athathe i-500 sekuphela. Sokungani kuloku nzimanyana sibili sesithuka sesikhumbula iminyaka ka-2008.
Kanti yona imali esilelayo ngeyiphi, ngama-US dollars kumbe konke lama-rands, lamapula, lamayeni, konke lokho okusetshenziswayo la kwakutholakala?
Imali ehluphayo kakhulu-ke yi-US dollar. Sizananzelela ukuthi eZimbabwe ngokuwa kwerandi akusela bantu abafuna irandi, ama-individuals abasayifuni, amakhampani abasayifuni, irandi-ke kukhanya hayi khona emabhenki kayihluphi, ikanti nepula lalo awusilandawo futhi ayelifunakala khona ebhenki likhona kalihluphi. Imali ehluphayo i-US dollar, i-American dollar yimali ekhathazayo sibili ngoba yiye esebenzisa izindawo zonke lezi ezinye ungena abasazifuni nje ngenxathi i-multi-currency country, kodwa-ke kathesi kukhanya imali esebenzayo i-US dollar eziningi lezi abasazifuni.